Ndomi ngayalala ngaphandle sakubona wena
Ndomi
sakubona wena
sithandwa Sinhliziyo Ndomi sawethu kuyakhothola Sinhliziyo Ndomi sawethu
njalo
kuyakhothola yaqhuma kanjani Sinhliziyo Ndomi